esibhedlela kumele lilungiswe ngokuphangisa. Kuzaba i-task emangalisayo kakhulu ukuthi i-administration ye-Baltimore endaweni le-federal bazame ukuthi balungiswe ngoba i-bridge leli liqakathekile kakhulu njalo leya ndawo kudlula izikepe ezithwala imithwalo eminingi kakhulu. Kumele kujawe.
So abantu bayakhuluma lapho ukuthi nxa kungalungiswa ngesikhathi sizabona sokukhuphuka intengo yento eziningi kakhulu. Wena ukubona njani khonokho?
Kuliqiniso Sizilanda. Kunjenje isikhepe sona lesi sasithwele uthi ukuthi asithweleni asikwazi asithweleni kodwa-ke lokho esikuthimile phela khona laphansi. So kusho ukuthi yonke le nto kwakumele iyedilivwa ayahambi. Ukungasebenzi kwe-port yona leyana kuzodala ukuthi izinto zishode. So ma izinto zishoda le ntengo iyakhwela ngithi siphila ku-capitalist kuleli lizwe ama-shortages adala ukuthi izindleko zikhwele ziye phezulu.
Ye, siyabona njalo-ke nxa sisekele edala le-Congress kukhanya ngazani kuloku phikisana phakathi kwama-Republicans esithi akumelanga ukuthi vele lilungise masinya noba kule mali ethize eyaziwayo ukuthi khona bathi okokufunwa ngumongameli Biden hayi uyazikhulumela akula mali kambe kuyathwani khonokho.
Angithi ngumnyaka wokhetho lo Dube. So yonke into lapha emele ngalesi sikhathi isikhangelwa ngamehlo ekhampeni. Yonke into akusela nto ongayenza engakhangelwa ngamehlo ekhampeni. Kufana khona lokhu ingozi nale ebridge abanye bayikhangela ngendlela ye-Democratic Party versus the Republican Party. So kuyadanisa kakhulu ukuthi ilizwe leli lalo seli-reduced ku
ukuthi vele sokwehlela kunjalo vele kuphikiswana kuphila into ezinje bani.
Ithemba esinalo ukuthi kube khona ukukhula le maturity ebantwini babuyele esithembisweni saleli lizwe ukuthi kuphilwe ngenhlakanipho njalo ngokuhloniphana lokulandela umthetho welizwe oyiyo oyenza umehluko omkhulu kuleli lizwe